umhlangano wabancindezeli abahambelana nayo ngombono wabo okucindezela amanye amazwe. Bakumangalisi lokho ngoba uzananzelela ukuthi amazwe nalawo njabo America yiwo asethulela izidera, yiwo amazwe njalo oBiden bona bayiwo bacrafta yona izidera leyi, bayingxenye yombuso yokusincindezela lapha kwilethu ilizwe leZimbabwe. Basebenza le opposition, bayatshelwa yi-opposition okokwenza, nokuthi banxuse bani, bayatshelwa yi-opposition eyiyo iyabicela ama-sanctions sonke isikhathi ukuthi hayi kade sibanikele ama-sanctions, kade sibecele lokhu bacele lokhu, yiko kwenziwa ngoBiden. OBiden waba ungakhangela kade usibuyile isikhonzi lesane se-United Nations, safika sathola lokho esikutholayo ukuthi hayi abantu beZimbabwe ama-sanctions la ahluphekisa nje umuntu kodwa, njalo umumo weZimbabwe kayisiyo khonoko abayikho abakukhulumayo, akutholileyo lapha kuthiyenela khonoko okukhulunywayo. Kodwa bakufuna ukukulalela lokho, bafuna ukuthi beqeda khonapho ungakhangela i-opposition yathi yayala yathi izaphikisana la khonoko lani lani, ngenxa yokuthi umamalwana akazange avumelane labo, wakhanye balahla ekhuluma iqiniso ukuthi abantu bayahlupheka ngendaba yama-sanctions. Abantu makhaza yibo abahluphekayo labo, kuthi abathagetwe ngama-sanctions vele akubathinti ngitsho. Ngawo-ke ngokunjalo yiko lapho obona khona ukuthi laba abantu nxa besenza izinto zabo akumangalisi ukuthi iZimbabwe bayitshiye phandle, vele bemele bayitshiye phandle, kodwa kuyamangalisa ukuthi nxa besibona bangamazwe akulo umbuso okhululekileyo. Kanti indaba bengayincusi iZimbabwe vela bayayifundisa wona lowo mbuso okhululekileyo emhlanganweni yawena le yayitsho bayitshoyo. Kodwa ngoncindezelo labo abalalo, abantu laba vele abasoze betshintshe indlela yabo, iZimbabwe vele bayalwa laba bantu. Hayi kodwa akusethusi njalo akusimangalisi, into abayenza babe sesimeni esinje ukuthi bayalwa leZimbabwe ngendaba yomhlabathi, bayancedisana nama-British hayi vele sincindezele. Udubo lwabo lukhona ukuthi bazonda ngendaba yokuthathwa komhlabathi.
Labo abathi kulambuso okhululekileyo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukhetho luyatshontshwa, abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano, abantu abachothoza uMnangagwa bayabotshwa njalo nje, kanti lamalungelo oluntu kahlonitshwa ayephulwa ngendlela ezehlukeneyo. Uthini ngalokho?
Leyo nkomo ingoma yasuku zonke leyo, ingoma ehlatshelwa yi-opposition lezikhonzi zabo ezikhona ngapho ngaphandle emazweni alawo America labo Britain, ukuthi eZimbabwe abantu ukhetho luyatshontshwa, abantu bayahlukuluzwa, bala ilungelo loluntu kalinanzwa. Konke khonoko kuyizinto nje ezikhulunywa yibo bona abantu abazondileyo, abasizondayo, abazonda nje becasha ngomunwe. Kodwa khona abakho kakhulu abakulwisayo ababuhlungu ngakho ikuthathwa komhlabathi. Aluwa namhla singavuka nje sicabange ngenye indlela ukuthi umhlabathi kawubuyiselwe emakhiweni, lama-sanctions avuke ngekho, konke lokusola khonako kuyavuka kungekho. Ungakhangela ukuthi amakhiwa umhlabathi sawuphethe lanxa into ezinye zazisonakala njani emuva le, babengalandaba ulungelo loluntu lwalangakhulu, babengakhulumi ngalo emuva le. Baqalise ukukhuluma kwaba lo monakalo omkhulu owumele ukubatshazwe ngumhlaba wonke ngelungelo olukhulu kakhulu lama-British, kodwa azijela zwi. Kodwa namhlanje sebekhuluma kungawonakalanga lutho. Ulungelo loluntu khonapha eZimbabwe kuyayangisa lokuthi abantu bakhulume ngokuthi ilungelo loluntu kalinanzwa, ukuthi abantu ukhetho luyatshontshwa, lutshontshwa embusweni kaMnangagwa lowo khona kathesi. Umbuso lo ulokuthula, ulokukhululeka kwabantu, yibo abantu bakhuluma intando yabo, abanye bazenzela intando yabo, even abakhankasayo bakhankasa intando yabo. Akula muntu ovalelweyo lapho ukuthi akhankase ngendlela akhankasa ngayo xa kusiza ikakhulu amabandla aphikisayo. Akula muntu ovalelwayo lokho, ngamanga lawo asoqiniso leli abalikhulumayo. So ngawo-ke hayi into yalaba abantu yingoma yasuku zonke, abantu sebeze bediniwe ngayo ingoma yabo le.